Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekhona lamhlanje ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bangalokothi baye emkambo wensitha ukuyathenga idola lemelika. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo eyephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kugwalo olucubungula isimo samalungelo emhlabeni jikelele olwethulwe izolo, ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe olwe US State Department luthe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu lokhu kugoqela ukubulawa mahlayana kwabantu abafana lelunga le-CCC umnumzana Thapfumane Masaya, yena kungodwa ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bezanu PF ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections. Lanamhla lokhu akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo yethule owayo umbiko lamuhla icothoza uhulumende wezanu PF isithi wephule amalungelo kaZulu ngendlela esabisayo nyakenye. Uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abahlukuluza abanye bemele uhulumende ababotshwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirotsa.
Ithi mina umbiko lo uqondile ngokubona kwethu ngoba ukhetho olubekhona mhlaka 23 August kwaba yikuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ngoba amaphepha okuvota, ama-ballot papers, efika kuma-polling station ntambama. Ukusebenzela imizuzwane emlutshwane ukuthi ama-polling station avale kusitsho ukuthi abantu abaningi kabasayenelisanga ukuvota. Nakhangela futhi kwaba lamaphepha ayephazamisa inhlelo zokhetho, amaphepha ayitshela abantu ukuthi ukhetho alisekho. Ngingakhangela ukuthi amaphepha lawo ayekhona amadolobho wonke, sithi bani ukuthi umuntu esingamcabangela khonapho nguye uhulumende, ngoba akuzange kube lokucubungula ukuthi ongabe wenza lokho kuphazamisa ngubani. Uhulumende wahle wazithulela. Siyazi thina ukuthi nxa uhulumende ezithulela esikhathini esiningi kuyabe kusitshengisela kukhomba ukuthi uhulumende engabe elesandla kulokho. So khonokho sibona ukuthi umbiko ovela kwa-Amnesty International ngithi sibona uqondile. Ukuba kwakhe khonaphana yena umnumzana uMnangagwa eyinhloko kahulumende, hhayi thina abanye siyakhonona ngoba asiphisekanga ukuthi ukhetho lelwana lungabe lwaba yi-free and fair. Njalo kwaba lobufakazi obusekela umqondo wethu ukuthi yona i-SADC yavela yakhuluma yathi hhayi ukhetho lolu aluhambanga ngendlela.
Isimo samalungelo ungathi sinjani elizweni kathesi nxa siqathanisa lokwenzakale nyakenye lapho esibone khona kubulawa abasekeli be-TRIPC abafana lo mfundisi uMasayi.
Ngibona ukuthi mangalisi naku lokhu kuqhubeka yini mnangapha esenguye osengusahoho kahulumente ngoba kwakuyinto esasivele sesiyazi sesiyibambile ukuthi laba bantu abalandela uhlangothi lwe-Lacoste balwenhliziyo embi njalo banakekeli ezinye izizalwane zeZimbabwe. So khonokho okwenzakalayo khonokho okukhulunywayo ukufa kukaBishop Masaya kwenzakale ngesikhathi uMnangagwa ebusa, ngakhayela i-Citizen Coalition for Change ithe isungulwa irali yabo yakudala eKhwekhwe kwahle kwaswelakala omunye owahlaselwa abantu be-ZANU-P F emhlanganweni we-Citizen Coalition for Change owawulindwe amapholisa. So khonokho okwenzakalayo ukuthi kutshengisa ukuthi akuzange kube lokutshintsha kombuso inaliya bathi i-Second Republic i-revision nje eyombusazi owawukhona ngesikhathi kaMgabe. So laba abafaka lezo zinqumo ebefaka lezo lawo ma-reporti besithi uZulu uyahlukuluzwa ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlukuluzwa labo bantu baqondile sibili.
UMnumzana Swithan Chirowodza lilunga lebandla eliphikisayo le-SACC ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo.
Kanti i-America vele ama-interest ayo eZimbabwe akuphi? Why i-America iye yodwa inama-interest kuZimbabwe? Esingakutsho thina ukuthi i-America maybe kukhona ekufunayo eZimbabwe ngoba yona ayisiyo phela esingathi khona i-prefect of the world ezinjengo i-prefect of other countries ezingakhangela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngokwazi ukuthi angembali yethu vele akunanto enhle esingayithola thina kwabe-America, akunanto enhle engathuthukisa iZimbabwe engavelela ku-America ngaphandle kokuthi bona babelokho bechothoza ikakhulu sesikhangela uhulumende wethu wezanupief. I-America vele kukhona ekufunayo ukuthi funani sokuzobala vele ukuthi bona bafuna ukuthi yabo umbuso uyajintshwa yokuphela ingqondo abanayo. So thina lokho kukhulunywa i-America hayi bazikhulumela nje bazikhonkophela labo nje njengabantu, kodwa phina ilizwe leZimbabwe it's a sovereign country izimele njengelizwe. Uma kukhona akhona ama-organization amazwe amaningi lezi yiwo azakutsho ukuthi i-America
ikhona inhlanganiso ezimeleyo Nkomo, i-Amnesty International, layo ithi amalungelo ayephulwa eZimbabwe. Kanti laye uhulumende weMelika upha imizekeliso yabantu esibabonileyo lathi bebotshwa labanye ababuleweyo abafana lo mfundisi Tafumane Masaya owe-TRIPC.
Andabona esilungu bakhona yi-pay the piper calls for the tune. Yabona owuyikubana nalo obhadala othiwa isidingo niyotsho ingoma ayifunayo. Kuyafana ne-Amnesty International esikhuluma ngayo naleyo. So kusanga ukuthi yena ibhadalwa mbani ukuthi zisebenze yona ivele ivelela ngaphi. So iyaphiwa i-agenda to write. I-agenda yangikhona iyona lena vele yokuthi khona it's anti-Zimbabwe. Yikho thina esingakutho. So thina ama-organizations anjana nawo Amnesty International ngama-organizations vele siwaziyo ukuthi khona asetshenziswa yiyo i-America ngama-organizations e-America okhulunywa yibo vefana nokuthi ukhulunywa i-America. So thina njengebandla bezanupiefu vele akusegisi konke lokho.
Ukubulawa kukaMasaya ke Nkomo siyazi ukuthi ubulewe ngesikhathi sokhetho nyakenye kodwa akekho osebotshiwe lanamuhla. Ayisizo zehlakalo ezinje yini esingathi zenza abanye bathi amalungelo kawahlonitshwa kawalondolozwa eZimbabwe?
Ngibona ngani mina uma kuthe kwenzakala isehlakalo isinjana bakhona abakhayela ngezomthetho, bakhona amapholisa ekhayela ukuthi yibo abenza ama-investigations, yibo ababopha umuntu uma kuthe kwaba lokufakazi. Ezinye izinto singazigijimisa siye lapha nalaphana, kanti-ke kungenzakala ukuthi ngathiyabhilisizathe ekudizi emapholiseni ngathi manje ukuthi engenye vele into abayicubungulayo abayidingayo engenani lokuthi ibandla leZANU-PF kumbe abanye abantu bangangenela kukho, ngoba ukungenela into yenzomthetho kuya kuhluphe kusasa. So ubufakazi kulabantu abalobufakazi abahamba emapolisini bakuveze sobala ukuthi umuntu wayenza into enje nangu na.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esefilabhusi.
The Voice of America.
Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi owenziwa kanye ngomnyaka weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili lamuhla. Amankampani lenhlanganiso ezijiyeneyo zeZimbabwe lamanye amazwe bebukisa abakulungisayo kunye lemisebenzi abayenzayo. Amankampani adlula amakhulu ayisithupha asembukisweni walonyaka. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano weInternational Business Conference owenziwa njengengxenye yombukiso weZITF. Esethula amazwi akhe uChiwenga ukhuthaze osomabhizimusi ukuthi bangangeni emkambo wensitha bethenga idola leMelika besala ukwamukela imali entsha ethiwa yiZig. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo ephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okusemthethweni ukuthi iZig kumele uyithenge nge-1:14 ngoba nxa ufuna ukwazi i-rate esemthethweni kungena nje ebhanga ukhangele emdulini laphana kucecisiwe kwatshengiswa ama-exchange rates ama-currencies atshiyeneyo ufika khona phana ubone i-official pho-ke laba abasemgwaqweni abanjengabama-airtime bazenzela okwabo i-willing seller willing buyer ukutho ukuthi kuya ngokuthi wena ukhululeke ukuthi iZig yakho owaziyo ukuthi iyakwanisa ukuthenga directly from ebhenki ithenge i-airtime yakho kulokuthi uzithengele wena ubusuyilanda ke emgwaqweni. Na kuzoba labanye bathi bala ama US dollar bona bafuna ukuthenga ngeZig mhlawumbe yibo abacina bese yathenga lapha emgwaqweni. Laba abathenga i US dollar besebenzisa iZig yibo abathola ama rates ako 20. Ukuthi umuntu efoni yakho leZig kodwa ufuna i US dollar yibo abantu abathola bese yathenga emkambeni omnyama yikho kule rate $1:20. Engubonayo futhi engubhasuphayo abantu abaningi laba abasemkambeni omnyama bayakwesta amankampani amaningi azayifuna iZig kusiya kuJune njengokutsho kaumongameli webhange elikhulu ukuthi kusiya kuJune sebebhadala ama-corporate tax eZimbra 50% yakhona ifunakala iZig. Laba abantu abayibutha nge-20 sebethengisela amankampanis bayakwazi bayithengisa izikhwele kakhulu sebethola i-profit yabo.
Ye singathi vele uku-TV nje ukugugudeka kwayo kuzima phela lokhu
kusesenzima ikakhulu nxa kungabanga lezinye indlela ezivuliweyo zokuthola kala kwemali yamanyamazo ngoba siyamukela ukuthi ukhulumeni uthe sisese ku 80-20 kuthi ukuthi 80% ukhulumeni uvumile ukuthi sise i-multi-currency i-20% ye-economy yethu yeZig. Ngakho ke singakuthathi nje ukuthi iZig singenile sibili full blown iZig ingene to service just 20% of the economy wakathesi. Ngakho kuthi ukuthi 80% yaziqhubekela manje imvama ukuthi ngingabuya i-currency entsha abantu abayibona ngani ilesindwe esiphansi kulaleya debejayela bafihla leya abayibona lesindwe esikhulu bafuna ukusebenzisa leya abayibona ngani lesindwe esiphansi esingathi i-bad money chasing away good money yikho sikubalekelayo ukuthi abantu bacine sebefumbathi US dollar bathi asebenziseni iZig ngoba yilancedo yikho kumele abantu bafundiswe khona ukuthi hayi lesisindo layo ngoba benganakani ukuthi hayi i-US dollar yelesisindo kakhulu bazafihla ama-US dollar basebenzisa okuzagcina kuwisa isisindo seZig kunyamalalisa i-US dollar.
Ye asithi ke uDlamini uyangena lapha esitolo kumbe evinkilini udinga isinkwa isinkwa usiphatha njani ucaga ulithenga malini khonokho nje ngamafutshane tshela abantu Dlamini.
Ye isinkwa okwamanje vele besiyi-14 Zig uchagu ngibona kuya ngokuthi umhlobwane ochagu kodwa ngibona lalo velele kuba 14 Zig. Into ekhona idola emashopu amavinkilini amaningi into yedola iyi-14 Zig emavinkilini amaningi okutho ukuthi into ye-$10 yabe i-140 Zig into esiyitholayo laphana
nxa ungena ngedola ke nxa ungena ngedola nxa uzithwalela idola lakho njengoba
okwedola lokho kuyidola Okwe dola, nga ufungu tenga nge dola, ya tenga uloke kwe dola. Okwe 14 ziku, nga kubona lapana kwe 14 ziku, kwenye ufungu tenga nge dola, ya utenga nge dola. Uloke kufunyele. Kula mga price zo mabili. Uti otenga nge ziki, ya itenga nge 14 ziku. Otenga nge dola, ya itenga nge dola. Yimfa ama, ekona ima vingine na makulu.
Lo ke ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezomnotho efundisa ekolitshini le-National University of Science Technology ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le kwebulawayo. Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana lokho bekhala ngokuthi isimo sokuphathwa ngocuku ezandleni zabaqatshi asikaguquki kangako. Ihofisi yommeli weZimbabwe Harbour Union ithi ilokho iqhubeka ithola ukukhonona ikakhulu phezu kokungatholi iholo. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo seHarbour kwele Botswana.
Ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhe bezama ukuthola iholo labo okweminyaka ephose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni le-Francistown kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhatshi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singabangcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe leBotswana yabafulathela ithatha icele lomqhatshi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela e Haboroni uthi abaqhatshi abaningi bakhangelela phansi abantu beZimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
UZulu ovela ngaseZimbabwe, yeah, they are taking them for granted ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzeni uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
Iofisi yomeli weZimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabeZimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhatshi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabanye lamaphepha okuhlala elizweni. Iofisi lethu kulezi nsuku bathola imbiko etshiyeneyo. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umnzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba esitshiyeneyo phezu kongaphathwa kahle kwabeZimbabwe ngabaqhatshi baleli lizwe.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi sibhalelwa ngabantu besitshela ngendaba zabo. Bekhala kakhulu ukuthi wonkona balenkinga yokungabhadalwa 4 or 5 indaba ezinjalo sasizihambise kuminister of labour.
Ungwenya uthi okudanisayo ukuthi ezinye izalwane zeZimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatsha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi vulani lizosebenza. Engabona selusebenzele sesebenzile sesidayi mina endakhathi kule vizo lamkhona abalisebenzisayo kuhanisa ukuholisi.
Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Okwenzakala kwele Melika, uMongameli Joe Biden useze wasayina umthetho wokuphathisa amazwe ngemali yezikhali lamuhla ngemva kokuba lumthetho uvotelwe ngamadali womabili ele the House ngeviki edluleyo lele Senate izolo ebusuku. Lumthetho upha uhulumende amandla ukuthi baphiwe uncedo lwemali e-Ukraine. Uncedo lwezikhali zempi olubiza imali engamabhiliyoni amadola adlula amachumi ayisithupha i-$60 billion ezaya kwele Ukraine kuthi amadola angamabhiliyoni angamachumi lamabili lasithupha $26 billion aye eTaiwan. Kuzaphiwa njalo amabhiliyoni ayi-9.2 i-$8 billion kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhango Dube.
Ngibona ngathi isikhathi bese siside ukuthi bese kufanele ukuthi bakwenze konoko ngenxa ukuthi nxa sikhangela emazweni wonke jikelele umhlaba wonke jikelele ilizwe leMelika yilo ilizwe elalikhanya ukuthi liyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi bancedise ikakhulukazi ilizwe laseUkraine ukuthi labantu ukuthi likhangela lelizwe leRussia. Okungawukuthi ngesikhathi lapha ibhili ingakasayinwa sabona kusiba lesiqhwe esikhulu kakhulu esitshengisela osobala ukuthi support yemelika elizweni lase Ukraine nxa ukuthi ingasathola support kuba lo tshintsho olukhulu kakhulu olutshengisela ukuthi iUkraine ibisihlehlela nyovane ngoba ingaselakho ekuphethe ezandleni.
Nxa sikhangela imali okuthiwa izaphathisa ele Israel yona ke ukubona njani lokho njengoba besizwa abanye besithi hayi Israel ingasaphathiswa ngoba ibulala abantu mahlayana.
Eqinisweni babugande mina ngendlela ama-politicians abacabanga ngakhona kusuke kube buhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sibona ilizwe le-Israel ngendlela elibhomba ngakhona ilizwe leGaza kufanele ukuthi ngabe kukuthi into leyana sebayimisa kudala ngoba nxa sibona ilizwe le-Israel laphana babulala abantwana abangelalwazi njalo babulala labantu makhaza abangelalwazi kukathi ngabe kuthiwa kunje mhlawumbe babaxhasa kuwukuthi bakhangelane le-Hamas bona bengamasosha versus amasosha ngabe kube kungcono kakhulu kodwa-ke lokuyana ukuthi basponse ilizwe lase-Israel mbone ngathi lokuyana ukuthi baqhubekele phambili beloku besasponsa into embi kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Pangodube olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamuhla sixoxa lo Mthembu Ndlovu owadlalela iqembu le-Highlanders lelesizwe eleZimbabwe Warriors okwamanje ngomqeqeshi weqembu lenguqu eMelika. Ngesizwe ingqoqo ayiqhube lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngabuya eAmerica sengizodlala i-college soccer. Thereafter ngadlalela for a few teams lapha eAmerica. Asengibuyele ekhaya ngadlalela eZimbabwe iHighlanders futhi for 2 years.
Singathi ke kuyino ukukholisa kwaHighlanders khona ngale njalo wadlalela kobani ngasikhumbuza.
Ngathi ngaba lenhlanhla kakhulu ukuthi kwiHighlanders ngadlala la childhood heroes ami amaningi Peter Nkomo, Raman Gumbo, Matinda Ndlovu, Netsayi Moyo, Willard Khumalo, Mesitu Sibanda. Ngathi abaningi engakhula ngibabukela ngagcina sengidlala labo. Ngaphinda ngaba lethuba njalo sengibuyela ekhaya okwesibili ukudlala the next generation ababe ngama-juniors ngangiqala ukudlala abantu abafana labo Thulani Ncube, Ozenzo Moyo, Senzo Siza Khoza, Gift Lunga Junior, labanye nje abaningi-ningi engaba lethuba lokudlala lapho.
Isingathi ngakunjalo udlalela iBhoso njalo nxa sithi ungena khompani emagumeni osizo njani?
Ngathi thina i-generation yethu sisasengabantwana sisakhula koBulawayo. There were a few things esasizazi njengabantwana bakoBulawayo ukuthi sasilalela iSoul Brothers kumusic kulezi ezombangazwe sasilandela isotsha eliphethe umntwana liqhuba lihloka lomumbe emaceleni kwezomusic wekhaya kwakulalela umajayivan and then when it came to okwemidlalo yebhora sonke sasilandela iHighlanders. So ukuba lithuba lokuthi number one udlale kuHighlanders akwakuyinto enkulu kakhulu.
Uzuze esikhwameni kumbe wawudlalela inhliziyo?
Hayi, singathi it was a labor of love. Singathi wawudlalela inhliziyo in terms of ukuthi wawungaphila ngakho. Hayi, ngaqamba amanga. Imali yayingekho sibili but ngalesiyana isikhathi imali sasingayiqagile sikakhulu. Kwakuqakathekile ukurepresenta iqembu lakho.
Ye, wasusuka-ke kuBhoso waya?
Sengisuka kuBhoso ngathola ithuba lokubuya e-college. So ngahamba ngayafunda e-college for 4 years. But izikole nxa zivaliwe ngangibuyela ekhaya ngiyedlala for those months izikole zivaliwe. But after 4 years ngaqeda i-college and then ngabuyela futhi ekhaya ngayadlala 2 years ku-Highlanders. Ngaba lenhlanhla kakhulu because ngingakabuyi eMelika my last season ku-Highlanders ngo-93 sawini championship. Sengiqedile i-college the first season ngibuyela ku-Highlanders futhi 98-99 sawini championship futhi. So after that ngaphenduka e-America ngathola i-contract with a professional team. So ngabuye ukuzodlala e-America professionally for 4 years.
Khathesi
sengingu-coach. Ngikhocha i-college soccer ngathi ama-college students kulivi yethu khonapha e-college soccer
ebizwa kuthiwa
kuthiwa yi-Trinity College lapha engikhocha khona iligi yethu kuthiwa yi-NCAA.
Kunjani umsebenzi wenu?
Hayi, khona yonke indawo umsebenzi ngumsebenzi.
Loke ngumethembe Ndlovu wayedlalela iqembu leZimbabwe Warriors lele Highlanders njalo okwamanje ungumqeqeshi weqembu lenguqu ngapha kweleMelika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseWashington DC. Ongwa manje sengitetela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Siyalibingelela bontungamini inkomo kinonke mahlabezulu elikhuphi Studio 7 nesicelo lapho abantu bontungamini inkomo indaba lezathi lizikhipha lezikhiphe ezinjalo khiphani shona khiphe isindebele zathi siyasizwa isishona siyafuna ukuqathanisa lezi zinkulumo zonke sizwa ukuthi labo bakhala njengathi yinto kwesikukhalayo lingakhiphi isishona libe sethi ishona a khiphani indaba zonke njengoba zinjalo njengoba kade lizikhipha kuqala silalela lo ongazwa isishona kakhivulisa isindebele naso isindebele ziningi vele izindebele so sicela lezikhiphe zonke ukuthi sikhulume lokho sikukhuluma la sizo ukuthi isikhalazo zabo bona abakhala ngaso yini labo sikuzwa ukuthi kuyafanana yini ngoba ukukhala konke siyakukhalela sonke siyahlupheka lapha ngicela nje konoko nje bantu bakicela nje ukuthi like sikhiphele la ukuthi siNdebele eshona yabo
sanibonani sanibonani ku Studio 7 ngicela lengadina ngabo please ngicela lengadina ngabo balaleli be Studio 7 zonke ngiyacela abanye abafowethu ngicela nje ukuthi liusize ukuthi lingithumezele inews ze-Studio 7 WhatsApp kingoba manje ngizithola nzima ngizithola nzima inews ze-Studio 7 so ngicela lingithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 siyacela ukuthi kanti abadala laba abezana abazinuki makhwapha yini kanti kona lama bekhuluma bethi bale ntsha batsho intsha yiphi kanti okwehlula ukuthi izikhundla zabo lezi banike nje laba fana nxa kusehlula ukuthi banike i-opposition abantu abatsha balo mqondo osacabanga abadala laba ukucabanga kusekho kabacabangi nto nje kuphongwalela embusweni kodwa ukucabanga.
Siyalibonani siyalibonani umthwakazi omuhle siyalibonani nonke BOA cela ukubuza ukuthi kanti leyo izikhi okuthiwa isetshenziswa kuphela la eZimbabwe qho iyathenga nangaphandle kwelizwe kumbe iyatshintshwa ngaphandle ngale kwelizwe na cela ukubuza lingisiza.
Salibonani msakazi ku Studio 7 salibonani basakazi yandla siyaphila mina basakazi into engikhala ngayo yilento yokuthi eka mnangagwe siyabona nje basihlukumezile labo malume babo omgabe labo khazora bakothi wengabona bambetwa ngoba kodwa le nto endlumisa ngesisu into endlumisa ngesisu engenza ndale ngichilana ilene yasebhupu ukuthi mnangagwe sengenapha endabeni zikalobhengula ngoba ubona kusiyibo bantu bakithi lapho ufunani khona ngapha ebhubhu sewuzwakala kuthiwa uzwakala ethi usebhubhu uzwakala ngethuna likalobhengula ungena ngaliphi yena yena uyini laphana hhayi le nto le ngiphathisa ngekhanda abadala ingiphathisa ngekhanda kakhulu andlali kahle
basakaza abahle esikhathini okutsho nje bamnangagwa bafuna yonke imali ama-foreign current bafuna ukuwasa bafuna ukuwasa bafuzisap lezo mali bafuna ukuthi bona bethathe lezo mali ezinevali benke beqeda lapho lo mkuba lo wezikhi benikeza abantu hhayi vele abayeke le nto le imali zabo ezintsha bayazi ukuthi ezilongu vele iZimbabwe kungakakhitshelwa ama-sanction emali iphepha lemali lingekho ayikho imali ekhona liphepha lana kuyafana kuzofana konke namabrasthek ngoba nazi manje seqalile kuwo hhayi sesikhathile and then la bantu baseZimbabwe abayeke ukurojwa ama ukurojwa kambe sikhanyele sonke hhayi khathene ngako la abayeke vele le nto yemali yabo le.
Labo ke bekungabanye babalaleli bethu abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp lani lilakho ukuthi lisithumele imbono yenu njalo lanxa lifuna ukuthi lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp lingasithumela isicelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke ngilazi sebalalela ukuthi ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngomthetho omutsha wakwele South Africa okusebenza lokuhlala khona ngale ngokusemthethweni. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kuhamba kanjani. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende wele Melika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili, umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ekhuthaza osomabhizimusi ukusebenzisa imali yeZig. Silugqiba ke uhlelo lamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.